Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Ola mgela njabulo. Kweze kuseni ngolwesihlanu mhlaka 10 kuLwezi 2023 nguThabo Kancube. Ezihamba phambili. Umnumzana Sengezo Tshabangu ozithi ungunobhala jikelele webandla le-CCC ubika esexotshise njalo amanye amalunga edele lephalamende agoqela umeli wephelandaba mzilikazi umnumzana Gift Ostalo Sibiziba. Abenhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba bethula ugwalo lwempumela yocwaningo lwesimo sokuthathwa kwezindaba eZimbabwe. Izwi phakathi kwe-Israel leHamas iqhubekela phambili ngalesi sikhathi amazomhlaba kanye nenhlanganiso ye-United Nations bekhuthaza ukuthi imiswe okwesikhathana ukuze kuphathiswe abalimeleyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnumzana Sengezo Tshabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC ubikwa esixotshise njalo amanye amalunga edele lephalamende agoqela umeli wephalandaba mzilikazi umnumzana Gift Ostalo Sibiziba. Lokhu kuphume ezincwadini esezibasabalele enkundleni ezabulenjini. Ukuze sizwe okuningi ngalezi ncwadi sixoxele isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Tshabangu umnumzana Khaliphane Phukeni.
Kulawa ama-records ongibuza wona owabone lapha ku-social media bangicebule njalo ukuthi ngibize ku-program ka-8 ngithumela ke umlayezo kuye kuba kuTshabangu ukuthi akangazise ukuthi ngempelampela yikhona okwenzakeleyo noma yinto nje ye-social media njalo umakho okwenzakeleyo akwazi ukuthi angazise ukuthi lokhu kwenzakale ngenxalo lokhu kwenza le nxalo kubanga ukuthi izizathu sezitshintshi. Kodwa uzokhumbula ukuthi ngesonto wenze i-interview no-forward to Ezra Chibokani. Kule interview uThisa wambuza ukuthi usazoqhubeka ngama-records wathi-ke ngizoqhubeka ngawo umhlaba ilizwe lonke nje jikelele ngokuthi into ebesicabanga ukuthi yenzeke kobulawayo yenzeke okwedlulisileyo kulizwana lonke nje jikelele. So bengingakamtholi ukuthi ampendule bese ngicela bakho kuhlasa kangitholele le information ayibele kodwa ngingakayitholi nje le information ngizocabangela ukuthi yani into ayikhuluma ngesonto ekhuluma no-Ezra Chiba kusho ukuthi mna ukuthi ngempela yona mayenzela ama-records.
Lo ube ngumnumzana Khaliphane Phukeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Tshabangu ozithi ngunobhala jikelele we-CCC. Njengoba i-Studio 7 ingeyameli icele linye siphinde saxoxa njalo lesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi ngalolu daba.
Sikuhambile ecourt njengoba ukwazi ukuthi kuthiwa indaba zokuthi abantu bekhona ama-MPs lezimiswe kubonakala ihluza indaba leyi eyokuthi uTshabangu wenza into ezingesemthethweni erikhola ama-MPs engesomthethweni efaka ilizwe elinzimele obukhulu kakhulu kumele libhade nenhlalakahle zemali futhi kuphinde njalo ukhetho lwalwenziwe sasikhetho okumele kuphinde lukhetho lukamongameli ukuthi umongameli ubaba uChamisa nguye kumele abe lokhetho luphinde ngoba ngokwanqoba
abanye bathi njengebandla le-CCC kuyadingakala ukuthi libe livikela ivoti kaZulu kuyini eselikwenzile ngaphandle kokuya edale kulokunye yini na elikwenzile ukuvikela ivoti yabantu
senze konke okusemthethweni ukuze sivikele ukhetho lolu lokho sekuselele kufanele abe umthetho ngoba lo utho ngiTshabangu indoda ayisebenzisayo ama-advertiser asebenzayo asuwakhe into azenzayo it's a criminal activity ekuzulanto yomthetho okaye abambe umthetho amaphoyisa kwamele ambophe amise ngoba kunamuntu ovunyekayo kuze siwa ngeke ngithathe i-letterhead le-old mutual kumbe le-economic ngikhaza ukuba into engiyifunayo ngiyekele ngenjalo kuyafanana i-particular organization emele ivikelwe ngumthetho abamthetho kumele babone ukuthi lo osebenzisa ama-recyclers abantu amiswe into ezinjalo.
Lo ube ngumnumzana Promise Mkhwananzi exoxa le Studio 7 ecingweni eseHarare. Abenhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba eVoluntary Media Council of Zimbabwe bamanyanele ezinye ezigoqela oMisa Zimbabwe, Frederick Newman Foundation, le International Media Support, besethula ugwalo lempumela yocwaningo lwesimo sokuthathwa kwezindaba eZimbabwe. Lolu cwaningo luveze ukuba kusukela nyakenye ukuze kube manje lumsebenzi ubhekane lobunzima wokuncindezelwa kokwethulwa kwemibiko. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umqondisi we-Voluntary Media Council of Zimbabwe umnumzana Lofty Dube uthi ucwaningo lubavule amehlo kulokho okumele kulungisiswe.
Besikhangela lapha ukuthi intatheli izindaba zisebenza njani, besicubungula sibona ukuthi ovuze kutshintshwe ekusebenzeni kwintatheli yikuphi. Sibebele umkhankaso omkhulu lapha besikhuluma khona intatheli izindaba, abancane labadala bonke sibona ukuthi sibonisane ukuthi senze kanjani ngendaba yokuthathela indaba esikuthi ngama-ethics, state of media eZimbabwe. Kube le-discussion enhle kakhulu. Abantu babuke imbono yabo ukuthi ngatshintshwa njani. Umcimbi omuhle kabi.
Umqondisi weZimbabwe National Editors Forum uNjabulo Ncube uthi ukhathazekile ngentathelo izindaba eziqila uZulu.
Hayi, siyalwamukela. Kodwa ngizwisa ubuhlungu ukuthi ngizwa kuthiwa intathelo izindaba zithatha imali kumasosi labantu abaphuma emsakazweni lemanyuziphepheni. Ngemva kwalokhu ukuzwa khonokhu, sizazama ukuthi lathi senze i-research around the state of corruption in Zimbabwe's media.
Umongameli webandla ele-Labour Economist and African Democrats uLinda Masarira obekhona kulumkhosi wokwethulwa kwempumela yalolu cwaningo uthi abasuthiseki ngendlela abesifazane abaphathwa ngayo ngokukhutshwa kwemibiko ezweni.
Linda Tsingirai Masarira, President of Labour Economists and African Democrats. Imidia yethu ayibhale kuhle indaba zilawo mama phakathi, kumele imidia yethu iguquke.
Umabhalane weZimbabwe Union of Journalists umnumzana Perfect Hlongwane uthi impumela yocwaningo izenza bazinuke amakhwapha njengentatheli izindaba.
Sijabule kakhulu ngoba lokhu kwenza ukuthi sizinuke amakhwapha njengentatheli izindaba, ukuthi kuyini okufanele ukuthi sikwenze ukwenza ukuthi umsebenzi wethu uqhubekele phambili kungela mpazamo, kanye lokuthi thina singaziphatha njani lapho siqhuba umsebenzi ukwenza ukuthi sizwe sakheke.
Isikhulumi samapholisa ezweni iZimbabwe Republic Police u-Assistant Commissioner Paul Nyathi usola ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba ezweni.
Lama-journalist sibamba nisonke, siyazi ukuthi ama-journalist nabo besebenza, thina will be saying bale watchdog role, njalo umsebenzi awawenza kumele siwunanze, hatshi ukuthi sihlale siqhabana kumbe sitshaye ama-journalist nxa besebenza.
Umkhosi wokwethulwa kwempumela yocwaningo lokuziphatha kwentatheli izindaba ungenwe izintatheli izindaba abaqeqeshi bentatheli izindaba ingatsha zikahulumende ezilobudlelwano lentatheli izindaba okugoqela amabandla ezombusazwe. Ucwaningo lwalonyaka luveze ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba kanye lokuphanjaniswa ngezombusazwe ezikhona ezweni okudala ukungaphumi kuhle kwemibiko. Ngimele umsakazo weStudio 7 yiseHarare, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kule mibiko esebulenjini ethi umnumzana Sengezo Thabangu ozithi ungunobhala webandla le-CCC usexotshise amanye njalo amakhansila omsebenzi. Lokhu kuza kulandela ukuxotshwa kwamalunga edale lephalamende kanye lamanye njalo amakhansili osekwenze ukuthi kuhlelwe ukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 9 kaMpalakazi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Thabangu kanye lomnumzana Prince Edubeko Sibanda owebandla le-CCC owaxotshiswa ephalamende ngumnumzana Thabangu. Oqala lingxoxo ngumnumzana Prince Edubeko Sibanda.
Laba ke okuthiwa khona bayimpozwa, angikwazi ukuthi ngabanjani okuthiwa bayimpozwa ngoba thi nami nanku ngiphandle ukutsho ukuthi ngayimpozwa kumbe ngangiimpozwa ngubani. Iqiniso elikhona yikuthi lapha sihlangana lezigani eseze hambe zahlala phansi zavumelana nezanu PF ngoba kuvele kuyazakala ukuthi izanu PF nangokwayo kayifuni bandla eliphikisayo eliqinileyo elilombono ukuthi ingalisusa phakathi nakombuso wokubusa ilizwe bese bethola ke phakathi kwaleyo opposition kulabanye abazimiseleyo ukuthi hayi sikhona ukulincedisa ukubulala into yomphakathi.
Baphugeni uyamuza lapho Sibanda uthi hayi abantu omalabo laba ngabantu abahlala bengabantu ababhazukayo njalo bengabantu abafuna ukuthi babulale i-opposition uvumelana la yini lapho
ndaba le iqala mina bese ngengabizwa ku-studio 7 ngingazokhulumela ubaba uThabang noma any political party ngangibizwe so ngoba into eyayenzeke kubulawayo ngangiyizo kwase kutholakala ukuthi ngeshwa ke vele into yayenzwe kobulawayo i-leadership yethu ukuthi yayimbi sengizwa kabakhwetu babohayi into le ngibotisa ukuthi iphi nale nto iqale kuthiwa kunabantu abayimpoziweyo kobulawayo so ngempela iqale ngaleyo nje ngiwuphendeke umbuzo wakho ngithi okwezanu ukuthi ngithi ubaba uThabang usebenza lezayo kuyabe kunzima ukuthi mina ngikukonfirme lokho esengingakukonfirma ngilokho engikubone kukhulunywa namhlanje ukuthi kuthiwe kule leadership ye-CCC ephezulu elwayo abalwela izikhundla abazama ukufixana over izikhundla lokho ngicabanga ngakukonfirma ngoba nami kukhona esengikubona ukuthi haw ma sizokhupha abantu aba-imposiweyo bese sehluleka ukuthi laba babe yibo ababephethe indawo bangene uhamba njani.
Ye baba Phugeni, laphana sikhangela kuko konke lokho okwenzakalayo ngubani ophathiswa ngokwenziwa licele lakho koThabangu laphana?
At least mina into engiyijabulelayo yikuthi angithi bonke labade bekhutshiwe bakwazile ukubhalisa kubuhlungu-ke ngoba kutho ukuthi sokuzomela ukuthi kubuye kusebenza ezinye izimali kodwa njengoba bekwazile ukubhalisa sesizothemba-ke ukuthi abantu bazosebenza nzima ukuthi kuphindwe kubuyelwe bese kuyakhulunyiswana bakhulumisane indaba le yenze njani ingaphindi yenzakale ngoba kungaba kuhlungu phela ukuthi kuphinde futhi kwenzakale kungabe sokuliwa ngani ngoba kuthiwe i-5 million phela ebekweceleni imali for le exercise le manje mazokuphinde kwabuya kwabuyela kumbani abantu futhi akade bekuthiwe kutho ukuthi bekungela sidingo phela.
Basibanda, lingafuna ukumphendula yini laphana ubaba uBhugeni?
Umbuzo wakhe wokugcina uyabona yiwo ozatshengisela ukuthi le nto abahamba beyikhuluma beyitshela abantu ukuthi hayi kwayimposwa kulezinto ezingahambanga kuhle ngamanga. Iqiniso elikhona laba ngabantu abasebenza nezanu PF befuna ukuthi bethathe imali bethathe ibandla benibona bese besuta for 5 years after that hayi akula ndaba leyi kasonto yabantu leyi kasonto yokuthi yebo ye kungabe kukhona lapho lalaphana lo msebenzi mkhulu wokufaka amakhansela ilizwe lonke njalo nokufaka ama-MP ilizwe lonke akungeke konke kwaba right kungabe kuphambanisekile laphana lalaphana kodwa sile ndlela phela eyokuthi leyo nto ilungisiswe ngoba ukukhipha abantu epaliyamendi lokukhipha abantu ekhasilini kakusoze kulungisise leyo nto.
Cela ukuthi ubaba uPhugeni asiphe amazwi akhe okugcina.
Ebuhlungu le nto leyi emsakazi kakhulukazi ngoba isiyenze i-fight erreal yaba weak eyoku-impozwa kwabantu abangasiwo bakithi ezigabeni zakithi.
Lo ube ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le-CCC owaxotshiswa ephalamende ngumnumzana Thabangu exoxa nomnumzana Khalipani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Thabangu. Impi phakathi kwe-Israel leHamas iqhubekela phambili isingene kunyanga yesibili. Impi le iqhubekela phambili ngalesi sikhathi amazwe omhlaba kanye lenhlanganiso ye-United Nations bekhuthaza ukuthi
imiswe okwesikhatshana ukuze kuphathiswe abalimeleyo kanye lokungenisa usizo esihlengeni seGaza. Impi le ilakho ukuphazamisa inotho yeZimbabwe njengoba iZimbabwe ithengisela nale Israel kanye lamanye amazwe asebenzelana lalelo lizwe. Sikhangele ezikhokhelayo namhlanje ekuseni kumaphephandaba atshiyeneyo eZimbabwe. Iphephandaba leNews Daily libika ukuba uphenyo olwenziwe inhlanganiso eCommunity Working Group on Health iveza ukuba inani labantu abahlolwa umkhuhlane bephiwa impumela engayisiyo liyalisanda ngenxa yokuswelakala kwabodokotela labongi eZimbabwe. Lolu phenyo lubikwa njalo luveza ukuba izigulane eziningi sezigijimela ezibhedlela ezisebenza zizimele ukuyahlolwa ngenxa yokungasebenzi kuhle kwezibhedlela zikahulumende. Iphephandaba leHerald libika ukuba ikhansili yeChivi Rural District Council isithole inkampani ezasebenza layo ekwakheni uhlelo lwesola oluzalungisa amandla kagetsi ayisilinganiso se-50 megawatts eKilmarnock eduzele Mashaba, okuyinto ezaphathisa iZimbabwe ukuthi ithole amandla kagetsi eneleyo. Okwamanje sesingena embikweni ethunyelwa ngabalaleli baka Studio 7.
Salbonan, salbonan, bathandwa bakambi mulinjani? Linjani ninzana hayi thina saphile. Ngiyacela lami ukuthi libe lisendele inews bakithi, ngiyacela ezesindebele. Ngicela ezesindebele ezolimi engilwaziyo ukululalela nduzwisise. Ngiyacela ngomusa kaThixo.
Linjani, linjani Studio 7? Nasindaba kaChabangu. Chabangu ngangilandela ngisapota ngisithi mbe ngumuntu esithi ushamisa ufaka amashona kobulawayo. Yena phakathi kwabantu bakhe bonke sefake indebele eliyi-1 wagcwalisa futhi bonala abantu besishonile. Uvele uzamani usetshenziswa ngubani kanti kaphume egcekeni simbone.
Studio 7, linjani? Hayi, singajabula ukuze iincwadi zethu zibalwa nathi khonapho. Ukuthi singajabula ukuzwa umbono esiyiletha ikhuluma. Mina ngikhuluma ngobaba uChabangu. UChabangu nxa engasumuntu odilizayo njengokutsho kaPhugeni, kungani engazange abe khona ngesikhathi samavoti, wacatsha ngesikhathi samavoti? Chabangu, nxa uthi ulaleli, imali yokumenemene uyayidla ngesikhatshana esincane ipheli, uzasala usulibhethi lomziki. And kulabantu abathethisa abantu bethuphisile bethi kobulawayo baphambanisa, kanti baphambanisa ngani? Baphambanisa namhlanje uChabangu sebafakele ozizwane banyana abangelasibongo izini sala besambuka. Usebafakele namhlanje ayikhipha ukuthi izini yena ulokhu ezibiza ngokuthi ungaphansi ungu-350. Ikhanda elikhona laphana nelikaChamisa yilo athi uzalisebenzisa nakathi kala khanda yena ezafuna ukusebenzisa amakhanda abanye. Uboyangeka, uyangeka, uyangeka, uyangeka Chabangu. Nxa ungumuntu okwanileyo yangeka, ngoba vele uzayangeka ekuqineni kwakhona. Uzayangeka. Bakhona thina sibaziyo esasibabukele besenza yonke into yokuthunywa yokuthini, kodwa bagcina beyangekile. Ngingathaba nxa leyami ingangene imeseji.
Studio 7, linjani baswakazi abahle abalaleli? Siyabonga indaba zakithi. Siyabonga indaba lwakithi. Hhayi, zona uPhephu ingafanela ukuthi iyasebenzisa uChabangu, ngoba izona uPhephu uma sekuyento eyifunayo iyenza noma yini ukuthi iyithole leyo nto. andweza nipheva bakhohlakele abantu laba bula lo mfana wakithi esimthanda njani umfana lwana uElvis wana waye culela kamnandi lwana umfana bambulala abantu bezwana uPF la abantu laba bezanipheva bakhohlakele usatana abaduna labantu hlize zethu ezibuhlunga lwana umfana lwa so izanu PF ingakwenza khona lokhu noma nje thina ipolitiki singayazi kodwa imisebenzi yezanu PF siyayazi ingcolile labana abantu bakukhohlakele kwenye indlela babi labana abandla bashuta ngomsila loboya kodwa bona bayizinja
ya Studio 7 nathi mina kulaba abantu bezimbabwe abasebathebelelele i-intelligence yena ifile ngifile uku-investigator ukuthi uShabangu uzalwa ubani, uShabangu usebenzela bani, usebenzela ubaba wakhe. Ngihluleke iminyaka yonke le ngihluleke ukuthi ni-understand ukuthi uShabangu uzalwa ubani. Ake niyofunisisa ukuthi uzalwa ubani, uShabangu usebenzela ubaba wakhe, baningakwazi lokho. Nako-ke sekuyavela manje ngemva kweminyaka eminye ingangaza ukuthi uShabangu uzalwa ubani.
Studio 7 alisibaleleni nathi ama rekodi wethu nathi esiwafakayo. Hayi, le nto eyenziwa yilo bathumbani lo uShabangu lo ya uChamisa ufanele abe yindoda aqine. UJesu wathi bedla noJudas Iscariot wathi nabafundi bakhe wathi ukhona ozomhlamukela, kanti umuntu ozomhlamukela nguye lo uChabangu. Qina ndoda, sime nawe Chabangu, sime nawe ndoda uChamisa. Ngeke sikulahle, sinawe ebuhleni nasebubini, sinawe. Maso kuhluli la awuzosithulela nathi ukuthi uhlulekile, sibone ukuthi sizoqala kuphi sigcine kuphi. Ya awu enkundleni ake nilalele lapha abantu lingajoni liyengwa ngoThabangu. Nabo uThabangu lo uzazakhathale ngokuzikhona, ngoba iBulawayo ayisoze yafa yabuswa izanyo. Into esiyibhekile amadabu kandi asefakwe othwa-TPC, into esizayenza silamagama abantu bonke abhalwe nguChamisa yiyo esiyivotelayo. Le ekaThabangu le izathola zero njengomonzo. Siyahamba noChamisa wethu, abantu bayathanda uma bathanda. Viva Chamisa, viva.
Ye ku-Studio 7 linjani basakazi labalaleli lonke. Ye kulowa walowe gqumgqumshelele yakhe lo, siyacela ukuthi wabaleke sihloniphe kancane. Ngathola isikhathi siMthwakazi Republic Party, siyazizamela, sizamela abantu bakomthwakazi labo ngelinye ilanga, maybe bengakhululeka ma umlimi ngasizwela kulokugxila esiphansi kwabo kwamanje. Uzogxeka i-MRP baba, uhluke ukugxeka iZanu-PF yedivizi inotho etshontshela abantu baseZimbabwe, kodwa uzogxeka iphathi ezinamawo nje i-MRP. Ma uza kuthi yesizabantu bemthwazi ngathi bazaliquma njani ilizwe bona basebenzisa isithupha seZimbabwe. Unkomo labo mgabe belwela iZimbabwe lo babesebenzisa isithupha zeRhodesia, but anti balwe baphuma eRhodesia bangena eZimbabwe. So David lokho sokungenzeka baba, siyacela ukuthi ukusihloniphe baba. Asithandi ukuthi siwe sikuyobhala nabantu bezimbabwe adina wasemhlonipha njabo baba bethu, kodwa ma ususitshomola so uzayenza ukuthi singakuhloniphi baba. Wasacela ukuthi ukuphume ku-MRP uyegxeka iphathe njengezanu-PF ehluleka ukubusa ilizwe ngobuqotho. Siyabonga.
Lawo bekungamazwi eno lina balaleli elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle. Kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Udaba olulandelayo luveza imibono kahulumende weMelika.
Kulezi qondiso ezintathu ezidingakalayo ukuthi uhulumende weCentral African Republic azilandele ukuze aphumelele ukuvikela abantu njalo kube lokuthula. Esakuqala ngumlando wenhlanganiso yamazwe omhlaba e-UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission, iMINUSCA, omela eleMelika kugatsha lomanyano wamazwe omhlaba olubona ngezombusazwe ole-Special Political Affairs. Umnumzana Robert Wood uthi lanxa umumo kulelo lizwe ungavumi ukuthi kusetshenzwe kuhle, iMINUSCA isizamile ukuletha ukuthula lokuqinisa ezomvikela ngomnyaka odluleyo. Ibambane lohulumende weCentral African Republic labalwela ilungelo loluntu. Ukusebenza ndawonye lokuqinisa umsebenzi walabo abalomlando wokuletha ukuthula kubalulekile ngoba kunika amandla abezomvikela. Labantu beCentral African Republic njalo kuyasekela inhlelo zababusayo, kutsho umnumzana Wood. Isiqondiso sesithathu ngesokuthi abasebenza leCentral African Republic abagoqela iMINUSCA besekele inhlelo zokhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngomnyaka ozayo. Umnumzana Wood uqhubeke wathi sokuyisikhathi eside abantu beCentral African Republic bekhetha abakhokheli babo. Siyagcizelela ukuthi kubalulekile ukuthi abesifazana labasakhulayo baphatheke ngokupheleleyo kuzo zonke inhlelo zokukhulumisana ezizalandulela ukhetho. Isiqondiso sesithathu ngesokuthi uhulumende weCentral African Republic aqalise ukukhulumisana lamabandla aphikisayo, lamaqembu ahlome ngezikhali ukwenzela ukuthi kube lokuthula njalo abaphikisayo balethe imbono yabo kulezi inhlelo. Kutsho umnumzana Wood, sikhuthaza wonke umuntu ukuthi akhethe indlela yokuthula. Abantu beCentral African Republic badinga isisombululo sodaba lwezombusazwe esizabangela ukuthi ilizwe libuswe kuhle. Ilizwe leMelika lizahlala lisekela abantu beCentral Africa, kugqiba umnumzana Wood.
Lawo bekungamazi aveza imibono kahulumende weMelika. Siziphethe nyebe zihamba phambili. Umnumzana Sengezo Chabangu ozitungu nobhala jikelelo webandla le-CCC ubika isixotshise njalo amanye amalunga edale lephalamende agoqela umeli wephelandaba Mzilikazi umnumzana Gift Ostalos Siziba. Abenhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba bethula ugwalo lwempumela yocwaningo lwesimo sokuthathwa kwezindaba eZimbabwe. Impi phakathi kwe-Israel leHamas iqhubekela phambili ngalesi sikhathi amazwe omhlaba kanye lenhlanganiso ye-United Nations bekhuthaza ukuthi imiswe okwesikhathana ukuze kuphathiswe abalimeleyo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini kuvoandlebele.com. olivalelisayo uTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.